Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhlazi inhlanu kumpambili 2021 ngokips Dube. Endabeni zethu namhlanje, abezempila kahle bathi omunye umkhakha we COVID-19 uqhamuke kule South Africa. Awungatholakali kwele Zimbabwe.
Abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasuyekele umemetheka.
Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni.
Ukuchova kasimanga lokho esichova bayada abanye abagadayo.
Wenze emaphandleni sixoxa le ndoda efuya amathendele.
Kumele wajayeze ukulala esigubhini ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi ayalunywa.
USandra Ndebele uthi uzatshaya kuzwele namhla kusihlwa eDallas, Texas kwele Melika.
Sibuye lapho kuzophefoma kuZim Expo.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Labantu abayisitshiyagalolunye 9 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe wathi bafika phose 194. Bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba umkhuhlane lo usubulele abafika phose 4,466 selokhu kwaqhamuka i-COVID-19 eZimbabwe. Luthi kusukela ngohlolanja lonyaka sekulabantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2,698,632 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula ingxenye yalaba sebehlatshwe ijekiseni yesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abedlula izigidi ezingama-200 million asebebanjwe umkhuhlane lo. Kwabhubha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.6 million emhlabeni wonke jikelele. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kumemetheka imikhakha etshiyeneyo yegciwane le-COVID-19 ekuqela we-Delta, Alpha, Beta, Gamma le-C.1.2 otholakala kwele-South Africa namanye amazwe. Obona ngokuhlolwa kwemikhakha etshiyeneyo uDkt. Raina Simbi, ongumqondisi we-Laboratory Services eZimbabwe, utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuba umkhakha we-Delta yiwo obemetheka ukwedlula eminye kwele Zimbabwe. Uthi umkhakha we-C.1.2 kawungatholakali elizweni. Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kuqakathekile ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into eqakathekile ukuthi ubekwazi ukuthi ubhubhane lolo lwe-coronavirus lolu aluyazakala ukuthi lwavelela ngaphi, njalo umkhuhlane omubi kakhulu ofike ebantwini. Yikho abantu kumele bananzelele ukuthi umkhuhlane lwa kumele angasuyekele umeme, ngoba nxa umemetheka yikho lapho kuphuma khona imikhakha emutsha enjengabo C12 laba asebekhona. Nxa abantu lokhu behlangana esikwenzayo esikutsho konoku besenza isiminye eminye, ubhubhane lolu luyayenza ubhubhiswana, luyenza imikhakha. Yikho okuqakatheke ukuthi singaze sahlangana njengabantu sisenze isiminye eminye, ngoba siyabe sithelelana umkhakhalo usiya phambili.
Usikhwicamfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, sisiqoqelaye ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo ziyakhonona ngesigwebo esethulwe nguhulumende esivimba uZulu ukuba engagadi izimota ezingekho phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company kumbe iZUPCO. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu abagada izimota lezi ezaziwa ngokuthi imshika-shika bahlawuliswa inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, $2,000. Ukumiswa kwamakhombi angekho ngaphansi kwekhampani yeZuko sekuthiye abantu abaningi bengela msebenzi okubangela ukuthi basebenze okungekho emthethweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi ebulawa yeProgressive Residents Association, uthi umthetho lo ofakiweyo unzima kakhulu ebantwini.
Well, umthetho lo ukuthi kubotshwe abantu abagada imota lezi zingasoza koZupco buhlungu kakhulu, ngoba abantu babe sebegada lezo mota ngenxa yokuthi uZupco udonsa inyawo kenelisa ubanathala abaningi ngesikhathi. And sinanzeyebana kule curfew futhi, I think ama-legislators lama-authorities abaye bakucabangise kuhle, ngoba sibona ngathi lapha sowuhlukumeza abantu.
Lokhu kusekelwa ngomnumzana Gift Sibanda, omunye wabatshayela amakhombi angekho phansi kwekampani yeZupco.
Yokubophanazeleyo kungacabangelani thi yabona khathi esincakunje kufanele thi ngabe wonke umuntu omnyama lebiko kuthiwa Zimbabwe open. Manje ngingasekuthiwa Zimbabwe open for business kuZupco kuphela, so yekudule lapho.
Umnumzana Melusi Mpofu, omunye wabatshayeli bemshikashika, uthi amapholisa yiwo abaqedela imali ngoba lapho abahlangana labo khona bayayifuna.
Akuyasiyo abantu abathwele ubhulu labo, akuyasiyo. Kuthi bethi sizde ngapha sikwazi, roadblock after roadblock, less than 100 meters roadblock. Nxa ufika roadblock sonele ukhiphe imali. Imoto imaphepha akwanile, ilayisensi ikhona, abantu bale social distance bahleli nga-3-3 emasithini bagqokile amamaski. Nxa bengena siyabasanitize, kodwa basithwalele ubhulo uZupco yena lo abayawu-social distance.
Esinye isakhamuzi sakubulawayo, umnumzana Thembelani Dube, uthi inkampani kaZupco ayila mabhasi ayeneleyo angathwala abantu bonke.
UZupco yikhampani engela mabhasi aqondanelayo amanengi. Ukuthi abantu bazabotshwa nxa bethe bagade ezinye izimota ezingekho ngaphansi kophahla lukaZupco kayisiyonto eqondileyo, njalo isiyonto ezasiza ngenxa yokuthi abantu baningi kakhulu okwedlula amabhasi akhona. Izikolo zivulwa nje, abantwana bazagcwala ezindaweni ezitshiyeneyo, njalo uZupco kangeni kwamanye amalokithi nxa isuka kwamanye amalokithi uqonde edolobheni kuphela. Ngokunjalo-ke kubangela ukuthi kube lokusilela kwe-transport.
Umnumzana Future Maphosa, omunye njalo wabatshayeli, uthi lokhu bethwala abantu loba bethwaliswa nzima nguhulumende.
Kodwa ukuchova kasimanga, lokho esichova bayadabanye abagadayo abayesabayo abayekele.
Abantu abaningi sebehamba umango omude besuka ezindlini zabo besiya emsebenzini ngenxa yokusilela kwamabhasi eZupco. Uhulumende uthi usethenga amanye amabhasi ukwenzela ukulungisa uhlupho lokuthwala uZulu.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Manje sokuluhlelo lwezemaphandleni.
Uthina Sinkomo ngihlala eMashala, Mashala Village. Mashala Village eAndawange district. Yona iwange isemathepele North province. Lapha ngizakhuluma ngokufika kwamathendele. Lapha ngamathendele angamakhulu namathini amathathu. 130.
Ye, akusitshele okuningi ngodaba lolu babonkomo.
Amathendele lawa nganika ukudla ugoqela inyawuthi, amabele, umumbu kanye le-sunflower. Amathendela wasiwafida ngokhona ukudla njalo wona ekuthanda, yikho ukudla akuthandayo. Amathendele lawa ahlala esikini sawo silungiselwa lesi silapha. Kumele uwajayeze ukulala esigwini, ngoba ungajayeza ukulala esihlahleni kaningi-ningi ayalunywa. So isigugu siyenza ifanise ukuhlala kuhle engalunywa, ngoba njiwalibona sefensi iyifensi le. So silo mnyango lo evala khona. Ukufuna kwamathendelo kuyafana lokwenkukhu, awusiyananga. Wona futhi linjalo kathanda imfindo, afuna ebe yiwo wodwa abangamsindo, ngoba wona abanga umsindo. So wona kathanda imfindo. Amathende lawa abekela amaqanda, izigu zamaqanda nanzi la, izigu zamaqanda ezisenzela izigusani, izomenezi engayenza khona, lapha abekelela khona, lapha abekela khona izigu zomenezi. Kanengi-ningi amathendela abekela ndawonye.
Nga ungathi njengami njalo ukuthi ngingashiya nje inamba efika ithumi nanhlanu kumbe amathumi amabili i-20 yonyama ejawuthiya so ngifuya ngafuya then ngenze njani ngithengise ngishiye inamba nale yamathumi amabili sonke njalo ukuthiya amahlanu abe yo amadina ngeke sifika zezi ithumi elilodwa nanhlanu ithumi sonke la yi-15 abebekela khonapha endaweni zomuzi bakwazi bekela khona khonapha then ngifuthi kunjalo ona aqala ukubekela kunyanga kalwezi ngesikhathi sezulu kunyanga kalwezi ekuma ngomfufu lapho elima khona izulu so ona abekela lapho eliqala khona izulu esima lapho elima khona izulu so kathesi lamathendele omnyaka ophelileyo angabe fika amathuma amabili then lawa abanye babonayo abagcwele lapha ngabantwana abantwana laba baqale ukukhula ngoJanuwari yiyo ngathi athi i-first batch yami then kuthesi ukubamba uFebruwari sasenza amathendele afika 100 then kuthesi ukubamba kathesi amanye athi loko ngihamba bebuya bezwathengisa amancane ngaso kula inyanga ezimbili or ezintathu abantu bade bebuya sebezothenga njalona ngiwathengisa elilodwa i-7 US or 700 bond RTGS yimali engiwathengisa ngawo.
Siyakuzwa kakhulu Sibili, kukhanya ngazani isikhathi sesesidliwa ngumangoye phongaphosa nje amafitshane khonapho
amathendeli lawa inyama yangikhona imnandi nga ufuna ukuyiza ubunandi kumele uthenge uzeke uthi imnandi njani especially nxa uthenga lawo asanda ukhula lawo njakathesi azale eminyaka enikajanuwari ngase siyabamba ujuni ayabe sekwanisa 6 months kumbe ujulayi 7 months yiminyama emnandi le ngoba iyabe isafresh.
Lamdla kuhlelo lwezomaphandleni besixoxa lo mnumzana Thino Sinkomo ohlala ewange esabelweni seMatabeleland North. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba amasosha asehluthune intambo zombuso kwele Guinea. Okukhela abenze lokhu nguKenel Mamadou Dombouya osevale ngqi imincele yonke. Akwaziwa ukuba ukuphi kumongameli Alpha Conde. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba inkokheli yezintolongo kwele South Africa isikhulule owayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma okubikwa ukuthi kaphilanga kahle. UZuma usanda kwelatshwa esibhedlela eJohannesburg. Akwaziwa ukuba uphethwe yini. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga ezilitshumi lanhlanu 15 months kulandela ukwetheswa kwakhe icala nokudelela umthethwandaba. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senzi umandla yena baba mkhulu babe lobola.
Namhla sixoxa ngesikhumbuzo senkosi uMzelikazi watho namhla zinhlanu kumpandula ngomnyaka ka-1868. Isikhumbuzo lesi esiqoqwe ngubulelani lobhengula Khumalo lenhlanganiso ezijeneyo senziwe izolo eBlue Haven eMidrand kwele South Africa. Ubulelani lobhengula Khumalo wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba inkosi yesizwe sikaMthwakazi. Inkosi ubulelani lobhengula ukhuthaze abantu ukuba balandele okwenziwa nguMzilikazi.
Wena ungumdini, but you must protect your visitor with your life. That is the spirit esikhuluma ngaso senkosi yasemhlahlandlela uMzilikazi kaMashobane. Yinzalo yakhe indlela ubulelani kamithi unwenzi kafana ufana kampanga umpanga kanje ubunjubeka lobhengula.
unkosikazi Corence Mkhosi Ncube obephethe umcimbi lo ukudaze uba abatsha bazazi abadabuka khona.
Intsha yalamuhla imele yazi ukuthi kufanele siqhubekele phambili sisakha isizwe sikamthwakazi, siqhubekele phambili sitshengisa ubuntu lenhlonipho kuye wonke oyingxenye yesizwe sikamthwakazi. Siyayikhumbula inkosi yethu uMzilikazi ngokwakha isizwe esihle esilabantu abalembeko abalenhlonipho. Siyisigiya sithi intsha kayifunde lapho.
Isikhulumeli senkosi uMnumzana Bonman Khumalo uthi kuqakathekile ukwenza isikhumbuzo sikaMzilikazi.
Kubaluleke kakhulu ukuthi njengesizwe ngoba uNkosi uMzilikazi yabumba lesi sizwe sikamthwakazi, isibumba ngenhlanga eziningi kwithe bathi 13. Yikho kubaluleke kakhulu kithi ukuthi ukukhothama kwayinkosi ukukhumbula iminyaka ngeminyaka esiphakathi. Kubaluleke kakhulu esizweni, umsunguli wesizwe, sizohlala siyikhumbula inkosi yakithi njalo nje.
Singathi-ke kwini okungathi kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu bangakukhumbula ngoMzilikazi kwamathokazi?
Wabayekela abantu benza amasiko abo, wabayekela abantu bakhuluma indimi zabo, njengobana ngisho ukuthi cishe zingu-13. Ngingathi mangithi mina injelele omalaba yibo ababevele siphethe injelele inkosi uMzilikazi ifika kulela lelizwe. Yabayekela omalaba bayiphatha injelele nalamhlanje yonke injelele iphethwe ngoNcube. Wahlonipha isiko labantu uMzilikazi, abangafike okwayo bacindezela, abafike bakudilizise yonke into yakho bathi into yakho yini. Kodwa uMzilikazi wathi lina kwaNcube njengobana likwazi ukuthi umkhuba lo wakukhulekela izulu endlelele wathi qhubeka nini.
Njengobathi eZimbabwe kwakungazani kuyavinjwa ukuba ubulelani lobhenga lakho umalo agcotshwe. So-ke selingaphi ngodaba lolo?
Usadlala ipolitiki weMzilikazi. Kodwa eqinisweni ukuthi ngolunye usuku sifisa ukuthi kuhlalwe phansi kukhuluma ubukhosi abuyilimazi ipolitiki, ubukhosi abuyithathi indawo yepolitiki. Yikho-ke ubukhosi kukhona ukuthi buphakamise isizwe. Esibona ukuthi lo hulumende laye ngumlando wakhe ukuphakamisa isizwe, futhi asetshenziswana ukuthi impilo zabantu zibe ngcono.
Izwi lelidumazansi baba nomthethekeleta wesizwe bathi intshani zambuzi bathi ubukhosi bomzilikazi bahlabalala ngonyakana wamagwekwetha esizweni inkosi nyamalele.
Hayi simalapha okwalamhlanje kudaba lwethu lwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihloze inkosi ezithandekileyo, sibonge uNkulunkulu ndawonye ukusinika lesi sipho sempilo ukuthi phakathi kobunzima ubungaka thina abanye sisaphilile. Bonga uNkulunkulu ngokuthi usaphilile. Sizakhangela ilizwi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko ngesika-6 ivesi siyabala u-1, 2, no-3. Kufundeka kanje: kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda, kwavela ukukhonona kubajuda abakhuluma isigreki ngamahebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bayancishwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. 2. Abayishumi nambili base bebiza ibandla labafundi bathi akukuhle ukuba thina sishiye izwi likaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. 3. Funani ke phakathi kwenu bazalwane amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingawamisela lowo msebenzi. Uyazi iBhayibheli limnandi ngakholokho ukuthi kali chayi inja lifihle umphimbo. Likhuluma indaba njengoba injalo, futhi ke laba abanye abakuthatha ngendlela ezingayisizo baphaphatheke balahleke. Namhlanje ilizwi leli likhuluma ngokuthi kwakukhona ukukhonona kubajuda ababekhuluma isigreki, bekhonona ngaloku kwakusenziwa ngamajuda ayekhuluma isihebheru. Bekhonona ngokuthi abafelokazi bakubo bayancitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. okhulu lapha ayisikho ukuthi yilamaJuda ayikhuluma isiGreek lala ayikhuluma isiHebheru. Kodwa ikuthi abafelokazi balamaJuda amanye babencitshwa ekwabelweni kwemihla ngemihla. Lapho esibale khona kuthiwa abafelokazi. Phela umuntu ongufelokazi ukhangelelwa izikhathi eziningi kananzwa. Gakhangelwa njengomuntu olelizwi. Lanxa kuyimhlanu kwesinye isikhathi bakhohlakala ukuthi babizwe ukuthi bazofaka imbono yabo kulowo mhlangano engabe yabo kukhulunywa ngani. Kube sekusithi-ke nxa sekwabiwa lokho okwabiwayo babe sebencitshwa ngobana abantu kabalazwelo. Umfelokazi lapha singamthatha nje sithi ingabe ngumuntu onjani oswelayo ufananiswa lomfelokazi ongelalutho ongelalizwi oza kuthi nxa ekhuluma kuthiwe laye lo uyahlupha ngobana vele lokhu kwakukhona isikhathi sabo Petro ukwehlukanisa abantu ngamazinga langezigaba abayizo empilweni kuthiwa ababencitshwa-ke benganikwa lokhu okwakumele bakuthole ukuthi bazuze ukuphila. Wena lapho hlezi khona kambe abafelokazi izintandane labampofu abaswelayo kababandlululwa yini kabancitshwa yini izinto ezenza ubana impilo zabo zemihla ngemihla zibe ngcono. Kubuhlungu-ke nxa sewuza kwenzakala kowakini kumnandi nxa kusenzakala kulowo othi asiwakini. Abafelokazi, intandane, abampofu, abagogekileyo bayingxenye yokuphila. Kumele nxa kusatshiwa izinto labo babelwe bangaze babandlululwa. Asikhuleke Baba Thixo Engcwele, sinike ingqondo ehlakaniphileyo engabandlululi muntu ngoba eyikho lokhu ayikho khona hathi mhlawumbe ngokuthanda kwakhe kodwa ngokuthi kwenzakala nje. Uhlelela kusukela manje uzobona phakade. Amen.
Lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingale chana njani umthwakazo omuhle Zimbabwe omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhlanje sixoxa lomtaka mamkandla umsizi K usanda ukukhipha ingoma engaphansi okwesihloko esithi Find Me. Usebenze lomhlabeleli odabuka kwele Brazil uRosen.
You say you want time, you say you want space, you've got so much stuff on your mind.
Ngomega Mrs. K featuring Rosen, Find Me. Mrs. K ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela okuningi ngale ngoma.
Ngiyajabula kakhulu kuba lawe lapha fowethu. Ingoma leyi ethi Find Me yingoma ekujonra ye dance music, yingoma yothando ekhuluma ngokubekezelela umuntu othandana laye.
Uke wasebenza labe iqembu le Drunky Daniels labo badabuka kwele Brazil. Kuyini okwenza ukuthi ufise ukusebenza labadabuka phesheya abakhuluma isiPortuguese ulimi vele olungakhulunywa kwele Zimbabwe?
Ngananzelela ukuthi umhlaba umkhulu mfowethu, njalo abantu bangathakazelela umculo wami engiwenzayo emhlabeni wonke jikelele. Ngaba lenhlanhla ukuthi ngixhumane le Drunky Daniels ngomnyaka ka-2019 ngisasebenza ingoma le okuthiwa nguHappy, okuyiyo ingoma eyayenza iRosen yabangazi njalo yafisa ukusebenza lami.
Wathi ngikubamba umlomo bafo. Zulu Ukuqhubekandaba sikuhlelo lwabatsha silomsizi K umdakama Mkandla singaqhubekeli phambili ngohlelo asizweni enye ingoma eka Msizi K ephansi kwesihloko esithi ngokwakithi lokho
Banzala umlilo kaSo I've always been hot and out of control I promise these dreams got my mind she's up again is my mind ngaba parties but bele mina kanti zenza ba bengizenza yongizenza nja bayadelela
bathi ingoma ka Msizi K uthi ngokwakithi lokhu bafo tshela uZulu okunengi ngale ngoma
ibi official single ka Msizi K yesibili ngomnyaka ka 2021 bengigiya ngalesi sipho engilaso esokuhlabela yona ingoma ekhulumayo njalo ekhuthaza loba ungubani ziqhenye ngalokho oyikho khona ziqhenye ngesipho olaso regardless of what you do or who you are
hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoyi egciba lingxoxo phosela amazwi akho okugcina Msizi K
abafisa ukulalela ingoma zika Msizi K zikhona kuwo wonke ama music streaming platforms adumileyo njalo Msizi K uyatholakala ebulenjini kuma social media network
hayi mtakama Mkandla ngiyabonga ngokungena kuhlelo silukandaba sesifikele emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje Othi ngilichiyeke lilalela ingoma eka Msizi K uthi ngokwakithi lokhu zodiba nangolwesibili kuhlelo lwe Live Talk at the Connection Oliver Lesayo igama ngumai gobe bye bye
Namhla sikhoqa njalo lomculi olodumo uSandra Ndebele oseDallas Texas kumbuthano Wezin Expo.
Bengihamba lo mzo 7 lo Turkey Vibes lo Jurassic Now.
So lithove njani akusethe?
Ah siyaphefoma namhlanje ntambama. Kakhulu amalanga ladluleyo amanye kade ngose siphomotha into zenyarazo. Izola kade kungeye gospel lapha kade kuphefoma khona ubaba uManyeruke so la isimbukelile. And then namhlanje yidindindi.
Kwabe kufika.
Ngeke kufiwa.
Yeah, siyabona ule lomculo ngathi le ngoma entsha. Akusile ngayo sathi.
Ingoma yami ithi Touch Me Not sevenze lo budi wase Zimbabwe sakhula sonke kuthiwa nguNox Nguni kodwa usehlala eSouth Africa. So I went to South Africa sa recorda sonke ingoma le video 3 months back and ingoma yangkhona iphumile and Ngiboni sidla amahabuli kodwa ngicela ngibonga kakhulu abalandeli bami kakhulu because babayenza ukuthi ingoma le iyazakale lokuthi idumeka ngaka lokuthi ichise kanje.
Ke itholakala ngapi? Ubatshela abantu sebili ukuthi bayilandele
bayiqhophe. Ikhona kuma online stores onke, ikhona iTunes, ikhona ku TuneCo and iVideo ningayibukela nje ku YouTube.
Yeah, so nxa umuntu efuna ukuthi angene khona ngale utypani uyabhala edit
Sandra Ndebele kuphela uthi dlala uthi new release yakhiphume kodwa ingoma ethi touch me not
wakuchule phela kancane
mandlula wathalaza kodwa touch me not bebe mbona njalo njalo suku zonke bona bebe mbona njalo njalo When I love you, betala zanjalo, amalanga wonke. Thank you very much, Yabo.
Lo ngusandra Ndebele umculi olodumo, ebesixoxa laye eDallas, Texas, khonapha kule Melika. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abezempilakahle bathi omunye umkhakha we-COVID-19 oqhamuke kule South Africa awungatholakali kwele Zimbabwe. Abatshayela izimota ezivinjwa nguhulumende bathi baqhubekela phambili besebenza okungekho emthethweni. Umculi olodumo uSandra Ndebele uthi uzathokozisa abantu abaningi eDallas, Texas namhla kusihlwa kwele Melika. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Oliver Lesayo ngoGibbs Dube.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.